Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu se ola mugela emoye ni ngolwesi sano msaka 9 kumavasa 2021 ngontunga milinku mo enda veni zekuseni la mshanje
si singume sihle kakhulu kodwa esesiphuzile kulabo abaphakathi kobunzima omama labantwana abancane abachaya ababulawayo
amabutho amazwe akusadaki agoqela wezimbabwe aselungiselela ukuyaphatheka empini yakwele Mozambique encedisana lohulumende wakulelo lizwe
upor nakopalo ngundoda owadutshulwa ngamapholisa ehlezi emoteni le girlfriend yakhe
imuli yowesilisa obulawe ngamapholisa kobulawayo nyakenye isimangalele umphathintambo wendaba zasekhaya emthethwandaba ifuna ukuhlawulwa imali engange 436,000 US dollars kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 izolo njalo kwatholakala abafundi besikolo se-Sacred Heart eMathebeleleni South abangu-55 belomkhuhlane lo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Upe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamachumi ayisithupha lasishiyangalombili 68 belomkhuhlane lo abangamachumi amahlanu lanhlanu 55 babantu laba ngabafundi besikolo se-Sacred Heart esigabeni seMathebeleleni South Inani lasebebulewe lubhubhane lolu selokhe lufike kuleli selifike kunkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1532 asebebanjelwa umkhuhlane sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 37,052 Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezilitshumi lantathu 13,305. Abahlatshwe esibili bafika phose kunkulungwane 955. Bonke asebehlatshe ijekiseni yakuqala selokhe loluhlelo luqale ngenyanga edluleyo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilamachumi ayisithupha 166,543 asebehlatshwe esivili njalo ingeyokugcina sebezinkulungwane ezingamachumi phose amathathu 27,134. Amabutho eZimbabwe lawa kwamanye amazwe akumanyana weSadaki aselungiselela ukuyaphatheka empini yakwele Mozambique encedisana lohulumende walelo lizwe ukulwisana labahlamuki besiMoslem abedlulise amalawulo. Isinqumo lesi sithethwe zinkokheli zogatsha lweSadak Troika ezigoqela umongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni oqhutshelwe eMaputo kwele Mozambique izolo. ISADAK ithi izathumela amabutho alobungcwethi thize obufunwa yiMozambique i-technical deployment. Umnangagwa utshele intathelizindaba ekuphendukeni kwakhe elizweni izolo ntambama ukuthi abezomvikela kusadaki sebeqoqa ukuvuselela ibutho lalumanyano ukuze lithunyelwe eMozambique ngokuphuthuma. Siqoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Isinqumo esithethwe yi-double troika ye-SADC siyisinqumo esihle kakhulu kodwa esesiphuzile kulabo abaphakathi kobunzima omama labantwana abancane abatshaywa ababulawayo abahlukunyezwayo abadlwengulwayo abenziwa yonke into engcolileyo bengelacala. Bekufanele ukuthi ngabe vele lesi sinqumo sathathwa kudala bavikeleke abantu ngokuba simuntu munye abantu beMozambique lathi singama Afrika okumele sikwazi ukuthi kungaze kukhala abanye sisukume sivikelane. Lokhane sikubona kusenzeka ebantwini abangelacala eMozambique yinto engafanelanga yamukeleke noma kungaphe Afrika. Abantu nxa belesikhalazo kabangakhali bebulala abantwana bedlengula omama bebulala omama bebulala abantu abangelacala abakhale ngendlela efaneleyo hayi ngaliya ndlela. Ngakho ke lesi sinqumo siqondile kodwa siphuzile.
I-technical deployment bakhuluma ngani kahle kahle Ncube?
I-technical deployment ligama elisetshenziswa kakhulu nxa kukhulunywa ngobudlelwane bamazwe omhlaba esingathi i-diplomacy. Lanxa kufihliwe okuningi kulo lelo gama okukhulu ukuthi nxa sikhuluma nge-deployment empini sikhuluma ngokuthi sebe siyakulwa yimpi. Okwesibili bazabe bencedisa amabutho eMozambique nge-training ngokwaqeqeshisa. Okwesithathu bazabe bencedisa amasosha eMozambique nge-intelligence information lokho okuza kwenza ukuthi bakwazi ukulwa kangcono. Bazabe bencedisa njalo amasosha eMozambique nge-equipment ngezikhali bencedisa njalo amasosha eMozambique ngokuvikela ama-borders imingcele. Ngakho kuyabe kuhlangene konke khona lokho nokunye okuningi kodwa okukhulu ukuthi sebe siyakhona impini yimpi bangabe bekubeka ngaleyo ndlela besenzela ukuthi kungazakali kungabonakali ukuthi sekusiyaliwa impi enkulu kodwa yiyo ayizabe iliwa khona ngale Mozambique.
Lungalungisiswa njani lolu daba ngokubona kwakho Ncube? Ngoba bakhona abanye abathi imibhobho ukuthumela amabutho akusoze kuyiqede limpi.
Kudingakala izinto ezimbili. Okokuqala yikuthi kuqedwe ukubulawa kwabomama labobaba labantwana abangelacala abangabusiwe eMozambique abangabandlulile umuntu abangabeli umuntu abazihluphekelayo. Siyakwazi ukuthi ilizwe liyana lilobuya ngobukhulu kakhulu yibo bona labana abantu abahlupheka ngaphansi kobuya ngababulawayo. Lokho kumele kumiswe ngezikhali ngempi ngokuba kayikho enye indlela yokuthi kuvinjelwe lokho. Kodwa kwesibili okuqakathekileyo ukuthi zona lezo zizathu ezibanga ukuthi abantu basukume nango ubandlululwa enothweni izilungiswe.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Imuli yowesilisa odutshulwe ngamapolisa kobulawayo wafa nyakenye. Umnumzana Paul Monakopa isimangalele umphathintambo wendaba zasekhaya. Umnumzana Kazembe Kazembe emthethwandaba isithi ifuna ukuhlawulwa imali engange 436,000 US dollars. Amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ayiwo amela limuli. Athi umnumzana Kazembe losikomishi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga kanye labo Madubula kumele bahlawule limali ngoba ukubhubha kukamunakopa kuchiye abantu bakhe bengasela muntu obanakekelayo. Umunakopa ungomunye wabantu abalichumi iAmnesty International ethi babulawe nguhulumende weZimbabwe nyakenye kuze hlakalo ezikhomba sobala ukwephulwa kwamalungelo kaZulu. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Ngibona ngani linyathelo elihle kakhulu leli ngoba uzacabanga ukuthi uPaul Mnakopa lo ngundoda owadutshulwa ngamapholisa ehlezi emoteni le girlfriend yakhe. Okwaba yinto eyamangalisa abaningi ngoba wayengenzanga lutho, wayenyela engathi kona yithreat yokuthi kumbe mhlawumbe kwakuthiwa ubetshontsha kumbe into ezinjalo. Sekuthethe isikhathi kakhulu ukuthi indaba leyi icace ukuthi iyangaphi ngoba amapholisa la amdubulayo I think nje yiko beqale kathesa ukuthi indaba yakhona iye court kodwa sekuswa lopho se I think sekunomnyaka into leyenzakala. So ngibona ngani lokho abakwenzileyo kuzaba yisho isifundo kwamanye amapolisa ukuthi behloniphe amalungelo abantu behloniphe uZulu hathi ukuthi nxa behamba nje bephongudubula abantu bebabulala
abe inhlanganiso ye-Amnesty International la bakahulumende weMelika bathi kulokwephulwa kwamalungelo okwethusayo eZimbabwe kodwa uhulumende uyakulandula lokho ungathini ngodaba lwamalungelo lolo
uhulumende weZimbabwe yakaze evume ukuthi kawahloniphi amalungelo abantu uzacabanga ukuthi even ngesikhathi seGugurawondi ngama-80s abantu bebulawa mihla namalanga uhulumende weZimbabwe wayephika esita kulanto enjalo
umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya ezombusazwe njalo ulwela amalungelo kaZulu United Nations ibikwa isisenza imizamo emitsha yokucela uhulumende weZimbabwe ukuthi abophe owayisiphathamandla sebutho kwele Rwanda owetheswa icala lokuphatheka kumbhuqazwe owenzakala ngo-1994 umnumzana Proteus Mpiranya ukuze ayethonisiswa. Iphephandaba lakwele Bhilithane elethe Guardian lithi abaphenyi be-United Nations bakholwa ukuthi uMpiranya ucatshe eZimbabwe. Lithi abaphenyi laba bake bakhulumisana lohulumende ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa engena embusweni kodwa kwangaphumi lutho. UMpiranya wetheswa icala lokubulala inkulungwane zabantu lapho kwabulawa khona abantu bohlobo lwesithutsi kanye labanye abesihutu abaphose bafike kusigidi 800,000. IZimbabwe ibikwa igcine njalo umnumzana Mengistu Hail Mariam oyetheswa amacala okubulala kwele Ethiopia. Sixoxelo lwela amalungelo umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Singakhangela into yeRwanda zikhangele leyaseZimbabwe kulento ezihambisanayo. Okungumahluko yokuthi eRwanda ababulala abantu bayabotshwa bathonisiswa. Kodwa eqinisweni eliphilayo yokuthi uhulumende weZimbabwe laye olegazi. So ngesizathu sokuthi uhulumende weZimbabwe olegazi usesiba yindawo lupha lo lokucatshisa izigebenga eziyabe zibulale abantu emazweni nawo.
Singabona yini ebotshwa umsolwa lo iZimbabwe nxa ngempela eselizweni?
Kunzima ukuthi sithi iZimbabwe lilizwe elingabopha izigebenga zihanjiswe emthethweni ngoba lathi bona laba basezihlalweni zobukhokheli beyizigebenga ngokufanayo. Ungathi uyayilandela indaba kaMpiranyana lezabomengisto kulento eyodwa eyabikhona uzathola ukuthi bona labantu ma besenza amacala ngokunjalo nabantu ababe sebenezimali eziningi. So lapha abantu abanezimali kunzima ukuthi sithi bengabotshwa behanjiswe emazweni abo ngoba either baye besenza ibusiness labo bona labo abaphetheyo kuleli lakithi. Njalo singakhohlwani ukuthi ngemva komnyaka ophelele ngemva kokudutshulwa kwabantu esozibere uhulumende lo wasetha up an international commission ukuthi khangele ukudutshulwa kwabantu kodwa akukho lokho kodwa esikuimplementile. So kangiboni iZimbabwe inga implementa lokho kungabe kufunakala yiye ekuxoxeni sibe ukuthi hayi bangakwenza lokho bangakuxoxa kodwa kambaboni bekwenza kodwa ungabona bemhambisa kuya bengayisi ukuthi bamhambisa ngoba bafuna justice kuya kuyikuthi sebesenza ibusiness labona labo asebesemandleni kathesi. Ngaphandle kwalokhu iZimbabwe lilizwe lingazake lathi umuntu kayejeziswa ngoba lilizwe lalo lani lizigebenga sibagcinile omengistu lena lo Mpiranyana weRwanda sibagcinile. So kangiboni ilo isingathi siyamhambisa khona ngale ngoba lathi abaphetheyo amaZimbabweans akhala ngokuthi amalika kakhulu emaNdebeleni igazi labantu abagcwele indawana ezijene liyakhala likhalela ijustice izihlobo zabantu abafayo omama abarethwayo bakhalela ijustice. So ililizwe elingabhilivi kujustice.
Kukhona yini iZimbabwe engakufunda kudaba lweRwanda njengoba layo ilo daba lweGugurawondi oluhluphayo olulokhu lungakalungisiswa?
Kunengi okungafundwa ngento yase Rwanda, kukhona okuzafundwa izigilamkhuba ezisiphetheyo ezize zabulala abantu, kukhona okuzafundwa nguZulu ukubana ukuze kube lejustice kuqakathekile okokuqala ukubana lezi zigebenga zikhitshwe emandleni. Izigebenga lezi kukhona la zezikufundayo ukubana zingaphuma emandleni ziza kuyathonisiswa yikho zisalela ezikhundleni.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Inhlanganiso ye Tobacco Industry and Marketing Board ithi ikhangelele ukuthi ukuthengiswa kwegwayi kulethele ilizwe inzuzo enengi lonyaka ngoba kube lezulu elinengi. Ukuthengiswa kwegwayi kusungulwe kuthange kodwa abalimi bakhala ngokuthi intengo yalo iphansi. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcithi kwezenotho umnumzana Masimba kuChera.
Alonyaka ngibone kuzoba lomehluko enxa sikhangela ukuthi igwayi lithengiswa kanjani lapha eZimbabwe. Sizwe iReserve Bank ikhuluma isithi izabhadala enye imali angama US dollars then enye yangkhona angama Zimbabwean dollars. Bebekwenza khonokho sileminyaka emithathu kumbe emine besenza ngendlela leyo. So angiboni uthinta lonyaka, njalo ngibona njengani igwayi lilokho liyilo sibili elithenjiweyo lapha eZimbabwe ukuthi liyaletha inzuzo imali yama US dollars eningi kakhulu uwedlula konke, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi laphana besuku lockdown bekungela economic activity eningi, bathemba igwayi sibili ukuthi lizaba nceda ukuthi kube lama stocks kumbe lama reserves awama US dollars.
Siyabona ukuthi abalimi bafuna ukuthola imali ethethuthu eyamanye amazwe. Kambe lokhu singabona kubangela ukuthi bengathengisi igwayi labo ngobuningi na bebalekela khonokho ukuthi abasoze bephiwe imali yonke abayifunayo kumbe hayi akusoze kube lo mahluko.
Ngokubona kwami abalimi bazathengisa igwayi kungasenani ukuthi imali abayitholayo inilutshwane eyama US dollars, ngoba nxa sikhangela imakethe yegwayi kulama regulations amaningi kakhulu ukuthi abalimi bayabengelakho ukwenza i-side marketing njengalokho esikubonayo nxa sikhangela umumbu lamanye ama-grains. Igwayi njengoba liletha inzuzo eningi kuhulumende li-regulated kakhulu ukuthi angibone ukuthi abalimi bengagcina igwayi okwesikhathi esiningi ngoba bayabengelaye ozathenga igwayi langikhona.
Umnumzana Masimba kuChera uhlaziya ezenotho. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leHerald lithi ukuthonisiswa kwamalunga eMDC Alliance uJoana Mamombe loCecilia Chimbiri kuzaqala ngenyanga ezayo. Ababili laba betheswa icala lokwephula iziqondiso zokuvikela iCOVID-19. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa adinga umfanyana wakomadlambuzi ePlum Ochaye wabulala ugogo wentombi yakhe ngoba emalise ukuphuma layo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, ngiyabingelela kuStudio 7 ngendebele okhulumayo ngithuma eChologo esigabeni saseChefuni. Ngithi ngibonye ubaba uChuma, ubaba uChuma inkulumo yakhe ayikhulumayo iyazwakala mpela, khomba khona ukuthi ibandla leZANU-PF alila ntwenhle ngoba njengoba engumlandeli walo yena naye ukurongo eliwenza ya kubona angaze ngimuzwe nje mhlambe ephikisa njengoba babugawule uyaphikisa ukuthi ikhala leyiwonga ame ngokuthi imnyama kodwa ibhekile sonke abantu esibhekile ukuthi imnyama so ngithi kuwe babuchuma hhayi igalelo lakho siyalizwa mpela okubuhlungu nje ukuthi akusuwena ophetheyo lawe nje uyabukhulumela for ukuthi usemsebenzini kodwa iqiniso lisemehlweni akho sengathi ke ungabamba kanjalo
shema ngabe Mr. Mothamatanda ibugwala lokhu
khuluma ngenye indoda ungathi uthathele umfazi it's a competition this compete let's see who
uthandwa ngabantu kungela msindo
phela nina into eliyenza abantu bezano yimpi
njengisekela mpi
akayisukeli umuntu ukuthi siyalayenza isukeli umuntu yokuthi khoxulule
yini lidingeka ukuyipoko wena uhambe ebusuku uzingela abantu ongalali hamba kuthumba abantu
ngiyakubhedile ilizwe the youth will revive the country.
Izolivusa ilizwe lina libadala liqede ilizwe laligugisa yonke into esiyenza ngenkani izibhakela nje into yena
zela abantu abantu abangamakaza so babele abantwana le egoli bebebesithiyela umuntu wakhona ehambe egoli engasaphenduki engasafoni sisalela abantwana sizifundisela kathi esinxa sisabazamela amabhesi etifiketi sebesesekondari manje form one asisatholi ama-chances okuthi sibathole namabhesi kuthiwa thina sidinga unina kathi unina mayehambe owadliwe egoli shiwa abantu abami ngingambona ngapho unina womntwana so bengile sikhalazo sokuthi abantu abami kazicela lisincede lisinike enye indlela ukuthi kumbe singabathathisa laphana endaweni okuthiwa ngunina laphana kube yisipesi esisala singabhalwanga kodwa kubhalweni i-guardian parents eyabe engumuntu ogcine lowo mntwana eyisihlobo ebe ngiyothathisa umntwana ngoba abantwana bayahlupheka sibagcina siyile thina esiyito esihle zabantwana siya kulokhu ekunjalo abantwana behlupheka besicela usizo lisisele khonale emahofisini amakhulu ngoba mnankagayo besiphendule sibe sincede bengasiphenduli lisincedise sibe ebantwaneni abancane abazalo legoli ngiyabonga
ayibonani studio 7 lijani ngapho thina apha sibona kuyagodola sile singadaya abancane onke libhila bonke ontungameli inkomo ujaha lwakohobe siyalibingelela lonke be-studio 7 ngicela ukwazi lapho ukuthi thina ngapha ekhaya sihlezi emakhaya ngapha asila kuzo okuneminingi kodwa nanko phela sila abantwana esibagcinileyo abantwana laba abalabonina onina bahamba basishiya baziya lapha abakhona ngasithi sifunthatha amabhesi etiketi siyalelwa siyenze njani
linjani balaleli be-studio 7 libingelelwa ngunhlanhla mahlango elupane emalungu kuleli lizwe kutshwana sekunzima kakhulu sitshona sivalelwe ezindlini lamapholisa bayasihlupha lebhoda livaliwe ngabe ibhoda kalivalwanga hatshi bantu ngabe sesibuyela kithi manje uhlupho ibhoda livaliwe khathesi akula kuthi sizabuyela njani emuva hayi ndisathwala nzima kuleli lizwe
sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo hhayi mina nje ngombono wami lendaba yegugura untu ukuziphele ilungiswe ke mina ngicabanga ukuthi abantu bayebhalakho estraight apho kwabulala khona abantu abaningi abantu bayimba la amatambulwana engcwaswa kutsha loba abe sengcwaswa kutsha ngicabanga yinto eright kakhulu abantu la ukhona bazabe bahlangene bebe baningi abantu bebizane bayehlala endaweni eyi-one behlangene ngoba vula umhlaba wonke emandebeleni konke yonke indawo ngamathuna kufela abantu ababulala izanfisa ngangcono ukuthi umnakabo wamayisa ababulala ehle ebabulalele khona lapho plus bengaceli bengasabi ukukwela abantu bathithi ukuthi into ebabulalayo ikusaba ngangcono baye babulalela khona lapho nxa ebabulala ngoba abantu bathithi nxa bengasayenza kanjalo kuloku kukhulunywa ngemlomo besabe ukwenza labo abadala abadala yibo kumele bezenzele beqoqane ngobuningi babo
labo bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe. Inkulumo phakathi kwabezombusazwe kwele Somalia phezu kokuthi ukhetho luza kwenziwa nini zivikwa zingaphumanga lalutho. Abachayeli bezimota ezithwala impahla kwele South Sudan bavikwa sebekhalale umsebenzi ngoba besithi kabafikelekanga. Sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Umongameli Joe Biden wethule amanyathelo ayisithupha athi uzawathatha emizameni yokwenqabela ukudutshulwa kwabantu mahlayana kulandela ukubulawa kwabantu abazinkulungwane ezilitshumi lanye 11,000 eMelika phakathi kwenyanga ezintathu kuphela ezedluleyo. Amanyathelo la agoqela ukuqinisa ukuthengiswa kwensimbi ezitshiyeneyo ezokwakha imbhobho ebulenjini be-intanethi okugcina kusenza ukuthi nxa umuntu engaganga ngalowo mbhobho engabanjwa kalula ngoba uyabe ungabhaliswanga. UBiden ukhuthaze njalo idale lephalamende ukuthi lithathe amanyathelo kuqedwe ukudutshulwa kwabantu mahlayana osukuyinsakavukela. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe ohlala khonapha eMelika, umnumzana Dan Moyo.
Kuyajabulisa kakhulu ukubona ama-statistics afana lalawo akhuluma ngokubana sekule more than 11,000 abantu asebefile so far kulo mnyaka bebulawa imibhobho. Siyazi ukuthi imibhobho lapha e-America ivele iyi-problem kusukela kudala. I think i-mentality yesi-cowboy eyayiphilwa ngabantu be-America ukuthi vele umbhobho kwakuyinto ukuthi vele lingaxabana, umuntu sefoma ukudonsa umbhobho usekudubula ma ekhona ekwanisa ukudubula. Into esiyibona isenzakala kakhulu and njalo kulama-gang amaningi la kumasithi amaningi. Silokubona endaweni esifana labo-Chicago, into vele evamileyo kakhulu ukuze kuthiwa kube lama-shooting ama-gangs esilwa edubulana. Uhulumende kuzomele athathe amanyathelo aqinileyo kakhulu against gun violence, loku-restricta ukuthi impopho le itholakale kalula, njalo futhi kumele bafake ama-sentences aqinileyo kakhulu ukugweba abantu ukwenzela ukuthi at least abantu besabe ukuthi baphombe ukusebenzisa impopho nje.
Singabona ama-Republicans lama-Democrats ehlangana yini edinga indlela zokuqeda udlakela lolu?
Kunzima indlela yakhona, inzima ngoba ama-Republicans amaningi athola i-campaign finance yabo eningi from i-NRA, i-National Rifle Association. I-NRA ivele yona i-protector i-business yayo yokwenza imibhobho ayivu umelani lakho ukuthi kube le mithetho e-restrict abantu ukuthi babe le mibhobho. So sizobona ama-Republicans ngoba bethola i-support, i-financial support from i-NRA. Sizobona bensara lapha ku-Senate ukuthi bavumelane lalokho okwenziwa ngu-Biden. Njengoba etho u-Biden ukuthi ama-executive order yes ayanceda but temporary ngoba akuyabe kungasiwo final mthetho. So kuyabe kumele ukuthi kubhalwe umthetho ozovimbela izinto zenza ukuthi kube lama shooting.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Amabutho amazwe akuSADC agoqela weZimbabwe aselungiselela ukuyaphatheka empini yakwele Mozambique encedisana lohulumende walelo lizwe. Imoli yowesilisa obulawe ngamapholisa kobulawayo Nyakenye, umnumzana Paul Monakopa isimangalele umphathintambo wendaba sasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe isithi ifuna ukuhlawulwa imali engange 436,000 US dollars. kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 kuleli izolo, njalo kwatholakala abafundi besikolo se-Sacred Heart eMathebeleland South abangu-55 belomkhuhlane lo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impelasonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.